siyabonga majaha madala Chris Gande elojonga lichona njani emakhaya siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine emhlaka 18 ngonhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukusebenza kwamaphepha kuvele kuyangcolisa indawo lapho esihlala khona. Yikho nxa siyabe sisebenzisa i-technology nale ekhona, sesikhipha amaphepha ngendlela esesiphila ngayo. Akusela umuntu yabeloke lahla amaphepha.
Umunisipala weHarare usungula uhlelo lokuhlawulisa uzulu imithelo yamanzi lokunye esebenzisa ubulembo be-internet.
Sengisa ukuthi ubuhle bemvelo lokuthi yikho lapho kule ndawo kule ama-wonders eZimbabwe. Silama activities amaningi. Yebo bona sile chobe safari, tandem cake, canoeing, zipline, elephant rides, cage diving, lion walks, then you can see the Victoria Falls.
Umbukiso wezokwethekelelana owesangana ihlanganani uqalisile lamhlanje eHarare. Kuqakathekile ukuthi uhulumende afakelwe imigoqo lapho egweleda imali ukuze ilizwe lingahlali liphakathi kwezikwelede, kutsho uzulu wakobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umunisipala weHarare usesungule uhlelo lokuhlawulisa uzulu imithelo yamanzi lokunye esebenzisa imitshina yamakhompyutha lobulembo be-internet i-online billing system. Inhlanganiso ezimela uzulu weHarare zamukelele linyathelo ngenjabulo. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvele emva kokubhoda kwamunisipala labenhlanganiso ezizimeleyo lentathelo ezindaba. Ema ofisini yakhe asesebenzisa lindlela abalisa awemzini wekhuwadzana Budiriro Mfakose Glenview le Highfields ophethe uhlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu kumunicipal weHarare umnumzana Michael Chideme utshele intathelo izindaba ukuba luza kuqheliswa ezigabeni zonke ezingamachumi amabili lantathu zeHarare loluhlelo emveni kokubona ukuba luqhuba kanjani kulezo ndawo ezinhlanu oqalwe ngazo Unkosikazi Thabile Siziba ngomunye wezakhamizi zemzini wekhuwadzana lapho osekusetshenziswa khona lindlela otshengise ukulujabulela lolu hlelo.
Lokhu mina ngibona kuyinto enhlaba yenzileyo ngoba uma sesikhangela indlela kade bevele besebenza ngayo ukuthi yabuzamelela umuntu ozathwala amaphepha la ewahambisa ezindlini ukudeliver kwangkhona bekuphuzisa ukuthi nxa wena usuhamba le mali usiyabhadala uyabe usuphuzile. Ukusebenza kwamaphepha kuvele kuyangcolisa indawo lapho esihlala khona. Yikho nxa siyabe sesisebenzisa technology nale ekhona sesikhipha amaphepha. Ngendlela esesiphila ngayo akusela umuntu yabeloke lahla amaphepha
unkosikazi Siziba uthi kuluhlelo oluzaphathisa ukulungisisa inkinga zikaZulu obekhala ngokuthi eyakudala indlela ibihlupa ngokuthi ibiphuza ukungenisa imali esikhwameni esikhulu sikamunicipal eRowan Martin ngemva kokuhlawula emahofisini alapha ezihlala khona ezama district office obekubangela ukuba zibe sesikweledeni sikhathi sonke incwadi ezikhomba ukuba kumele umuntu ahlawule malini isize yangezelelwa ngokuzala eyinye eye-interest
abantu kumele benelise ukusebenzisa zona lezi zinto esesiphila kizo esizisebenzisayo empilweni yethu yiko amamboni kule nkinga uma bengenelisa ukuthi bengene kona la ama-accounts e-Facebook bodwa abadinga uncedo behambe bebhalisa amabizo nala wenzela ukuthi benelise ukwenzani ukuthola ulwazi lona lelo olutholwa ngabaningi
Umunisipala loZulu bathi bakhathazekile ngokungaqhubi kuhle umsebenzi kwabamankampani yokusetshenziswa kobulembu be-internet abagoqela i-Net1 izakhamizi eHarare zikhuthazwa ukuyabhalisa emahofisini kamunisipala ukuze zanelise ukufinyelela ulwazi oluphathelene le mali okumele bayihlawule ebulenjini kuwebhusayithi yakhe umunisipala. Inhlanganiso ezimela izakhamuzi eHarare ezimela abaphila ngokuthengisa emigwaqweni ama-councillors akulezo ndawo osomabhizimusi kanye lentatheli izindaba baphatheke kulolu hambo lokuyazibonela ukuba isebenza njani lindlela endaweni lapho osoluwasungulwa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umbukiso wezokwethekelelana oyisangana ihlanganani usungulwe lamhlanje eHarare, inengi lababukisi likhankasela ukwethekelelwa kwendawo zelizwe ezichiyeneyo ezigoqela eVictoria Falls. Kubika intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Amazwe awe-Europe nawe-Afrika fana lelegipita kunye lengatsha zokuthengiselana zezabelo zezantsi e-Afrika ezivame ukuza embukisweni lo azenelisanga ukuba khona lo nyaka. Kodwa kube lokwanda kwamabhizimusi weZimbabwe, ikakhulu amakolishi emfundo yaphezulu kunye labomasipala bamadolobha atshiyaneyo agoqela idolobha lakoBulawayo. Umnumzana Cyril Chazaruriro omela iBulawayo Publicity Association uthi iBulawayo lidolobha elisendaweni enhle kakhulu sikhangela na lendaba zokuthekelelana.
Abantu abaningi nxa usuka usiya eVictoria Falls kumele uqale udlule koBulawayo. Nxa usiya eMatopozi kumele uqale udlule koBulawayo. So iBulawayo silezi ndawo nje eziningi ezithizanana uthi kona sithi zithekele zethu nxa zibuya koBulawayo sizitshengise.
Uthi leli dolobha lelokunengi okungajabulisa izethekeli ezigoqela indawo egcinelwa izinyamazana eChipangali, iBulawayo City Hall, indawo lapho okwenzelwa khona umbukiso wokuthengiselana owe-trade fair, imigwaqo ebanzi, njalo lilidolobhu elihlanzekileyo. Ethi njalo duzane lalo lelo dolobho zikhona ezinye indawo ezinhle zokwethekelela.
IMatopos njengoba ngikhulume ngayo ngasekuqaliseni iduzane laseBulawayo ngamakhilomitha ambalwa nje sisuka koBulawayo, okuyithi nxa sizama ukuthi sidumise uBulawayo iMatopos sivala njengeBulawayo. And then sibe sisiba leCameroons. iCameroons siyayazi esingathi khona yiGreat Zimbabwe yethu encane.
Uthi leli dolobha labantu abaningi abalethekelelayo bevela kundawana ezijeneyo zomhlaba noma bekhankasela ukuba bengezelele.
Igoli singathi ngeyesibili ebantwini ababuya bezovakatshela iBulawayo. Then abantu iningi lakhona ngelivikela phetsheya kwamazwe elinjengabo-Netherlands, o-Norway, o-Sweden, kusehla kusiba njalo njalo.
Idolobha leVictoria Falls litshengisa lalo umumo walo ngenhloso yokuhuga izethekeli. UNatali Khumalo wenhlanganiso ekhankasela leli dolobha ePublicity Association uthi lindawo yindawo okumele wonke umuntu ethole ithuba lokuzibonela ngoba inokunengi okujabulisayo.
Sitshengisa ukuthi ubuhle bemvelo lokuthi yikho lapho kule ndawo kule ama-wonders eZimbabwe. Silama activities amaningi. Yokubona sile Chobe Safari, Tandem K, canoeing, zipline, elephant rides, cage diving, lion walks, then you can see the Victoria Falls. Ungahamba the Flight of Angels, ubone i-Victoria Falls phezulu, overflight, then you see the other side of Zambia.
Umbukiso walo nyaka utshengisela lokudla okujeneyo njalo lokhu kusenziwa owakuqala. Ungenwa ngamazwe agoqela iBotswana, Malawi, Tanzania, Zambia, Indonesia le-India. Ilanga lalamhlanje ngelamabhizimusi abanikezwa ithuba lokuhlanganela kwezokuthengiselana lokwazisana ngemisebenzi yabo. Lo mbukiso wenziwa kanye ngomnyaka inhlanganiso yezokwethekelelana kuleli eZimbabwe Tourism Authority njalo uphela zimhlaka 20 yona le inyanga. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
uZulu wakobulawayo uthi kuqakathekile ukuba uhulumende afakelwe imigoqo lapho ekweleta imali ukuze ilizwe lingahlali liphakathi kwezikwelete. Kubika uNothando Sibanda.
UZulu wakobulawayo bethe gwaqa lamhla kuleli dolobho kuchukwa indaba yokweboleka imali emthethweni odinga ukubekwa owe-debt management. Ikomiti yeparlamente ephatha umsebenzi wezemali lentuthuko kwezenotho yelizwe, iParliamentary Portfolio Committee on Finance and Economic Development, ibixoxisana loZulu ngomthetho lo odinga ukubekwa kanye lowe-joint ventures. Ingxoxo le iza ngesikhathi uhulumende ethwele nzima ukubhadala izikwelete zakhe, iningi lazo elalibolekwa ngesikhathi umqondisi webhanga lesizwe, uDr. Gideon Gono, eliswa nalo kuwa kwenotho yelizwe. Izakhamizi zithi ukubona kanye ukubona kabili, kungakho iqakathekile imigoqo ezakusho ukuthi ngubani oboleka imali, sokutheni, njalo ibiselwe njani. Umnumzana Phesi Mcijo wenhlanganiso yezimkhothi uthi kuqakathekile ukuthi kubekwe obala ukuthi imali nxa ibolekwa ikhangelelwe ukwenza umsebenzi bani, hathi ukuthi phongu thathwa nje enye isiyaqhuba inhlelo zebandla lezanu-PF.
Ngoba uhluphe isilalo lapha kuleli lizwe ukuthi asehlukanisi i-political party lohulumende. Nxa i-party ikuhulumende isebenzisa izinto zikahulumende ngendlela engayisiyo, izisuka izithathe ibisizisebenzisa yona iyiphathi.
UDr. Samukele Hadebe oyingcitshi ekucubungileni izinqumo ezithathwa ngohulumende laye ungenela umhlangano. Isisekelo sombuso uthi sikubeka obala ukuthi kumele kube lomthetho oza kutsho ukuthi imali ibolekwa nxa kutheni, ngubani, kodwa abenza umthetho kabangakhohlwa njalo isahluko 298 esikhuluma ngokuthi imali kanye lenotho eselizweni kumele yabiwe ngokulingeneyo kuzigaba zonke zelizwe.
Kungafaka leyo umthetho eParliamente esihlamba Acts of Parliament eyiyo eza kwenza ukuthi kusebenze, sesingaqalela lapho ukufeza lezo zinto ezikusesekelo sombuso njengendlela eyabifakwe ngayo ngokusemthethweni. Akula hlangothi lwesizwe oluzazibona ludlelezelwa kwezenotho lezokuphathelwa kwabantu, ngakho yona sibona ngathi yiyo engaba yimpendulo.
Umnumzana Mcijo uthi yena vele kungani ikomiti le ihlezi ikhuluma ngemithetho yezikwelete kodwa kungela ekwenzayo ngemithetho yokuthuthukisa inotho yelizwe okuyingxenye yomsebenzi wayo. Uthi akulungiswe inotho yelizwe abantu basebenze kungakaqakathekiswa ukuboleka imali, ngoba ukuhlala ilizwe lingelicelayo akukhuphi ilizwe kudonga eliwulo ngenxa yokuwa kwenotho, njalo kuzenza kube nzima ukuthi layona leyo imali ibuyiselwe.
Ibhili le inxa sikhangela thini kakhulu njengezisebenzi, bona ngani ibingakafanele ukuthi ibe yi-priority at the moment, ngoba sikhangele ezomnotho ukuthi zifanele ukuthi zithuthukiswe. Sikhangele ukuthi yona likomiti ngoba le ngiyokuthuthuka kwezomnotho ikhangele ngokuthuthuka kwezomnotho, ngoba kwezikwelede kufanele kube yinto ebuya move ezomnotho seziphakele.
Umhlangano wakobulawayo ube labantu abangaphezu nje kwekhulu, obekungcono kakhulu kuleminye efana loVictoria Falls wawulabantu abathathu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.
UStudio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labomama emendweni ezigoqela ukungahlalisani kuhlela bomkabo kodwa bengenelisi ukuthi bachiye. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni elingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe njalo siqale ngakhona pha eMelika. Amapolisa eMelika athi asebophe ujaha omhlophe oleminyaka engamachumi amabili lanye odubule wabulala abantu abayisishiyagalolunye ekade bekhonza esontweni ye-Emmanuel Africa Methodist eSouth Carolina izolo ebusuku. Utahalof ubigwa engene esontweni labakhonzi wahlala okwehola wasekhipha ke umpopo wakhe wadubula laba bantu. Siziphethe eza kwamanye amazwe ngokuya kwele Chad. Ibutho lakwele Chad lithi lihlasele kanzima ngezikhali ezinkulu lendizamtshina zamahelikopter kwamakhelwane kwele Nigeria. Endaweni eziphansi kweqembu leBoko Haram ngemva kokuhlaselwa kwamadolobho akwele Chad ngabaleli qembu. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube seligcwalise izikhundla ebezivulekile kugatsha lwalo lweNational Executive Committee. Ezinye zezikhundla lezi zisele zingelabantu ngemva kokuba iziphathamandla ebeziziphethe zisukile kubandla zaya kuMDCT. Umgcinisihlalo webandla omutsha ngumnumzana Jacob Moyo ongene kusikhundla esithiwe ngumnumzana Goodrich Chimbaira esiya kuMDCT. Umgcinincebo sokungunkosikazi Teresa Muchovo. Obephethe lesi sikhundla umnumzana Paul Thembanyati selilunga ledale lamakhehla lezalukazi. Sixoxele sikhulumeli sebandla umnumzana Joshua Mhambi.
Kuzananzelela ukuthi ngemuva kokukhetho kusizafika lesi sikhathi kulabantu thize abasukileyo. Uchalimana wenhlanganiso usukile ebalekela ukujeziswa ngokugangayo sekwenzile. Umsekeli wakhe naye wasuka njalo elandela indlela le eyayithenjwe yikuganga okwenzakalayo kuxoxiswana le-reward. Kwenzeke njalo umsekeli kasibalukhulu ukhuphukile waba ngu-secretary general wahlala izikhetho. So lokhu kulethwa izikhethwe ezidalwe yikusuka kwabantu thize emhlanganisweni nabanye ababone sekufanele ukuthi bahlehle benze okunye ngokuya kweminyaka yabo. Umuntu onjengonyati uzananzelela ukuthi sefakwe kudale lamakhehla. Yikho okwenze kwaba lenguquko yokukhuphula abantu lokususa abanye abantu kwezindawo ukuze imhlanganiso ibe lobukhokheli obupheleleyo.
Abalichothozayo bathi utshintsho elilwenzileyo ku-executive lapha lutshengisa ukubana ngempela into kazimanga kuhle ebandleni. Uthini ngalokho?
Hayi, leyo ngoko isindala kakhulu umuntu okhuluma lokho ungemuva kwezehlakalo. Uzakhumbula ukuthi sikhuluma ngabantu asebenze iminyaka thize besukile ngezizathu ezehlukeneyo. Ukuthi sisale silokhu silezikhethwe nezikhewu bekungasoze kube yinto enhle. So akulanto entsha esiyenzakele ngaphandle kokusuka kwabantu thize abasuke kunyanga ezidlikeyo. Thina besigcwalisa izikhethwe zabo kuphela.
Umnumzana Joshua Mhambi isikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Abalwela amalungelo abesifazana bathi banengi omama abahlangana lenhlupho ezijiyeneyo kanye lokuhlukuluzwa emendweni kodwa bahlale kuphela lanxa kungasela thando ngoba befuna ukulondoloza abantwababo kumbe ukuthola usizo lokuziphilisa kubomkabo. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza unkosazana Thabita Khumalo olwela amalungelo abesifazana ukuthi kuyini abangakwenza omama ukuthi bezithuthukise bengathembeli kubomkabo kuphela ukuthi baziphilise.
Zikhona izinto abangazenza ngakuthiwa ilizwe lethu umnotho wethu umkahle bebeza kwenza umsebenzi wezami omama kavele bakhuthele babehlulwa yiluto. As long as banike ithuba lokuthi bafunde lowo msebenzi nabantu bathathe izinto phezulu. Kodwa inkinga esikhona kathesi leli lizwe ukuthi umnotho wethu awumanga kuhle. Osekusithi ukuthi bavuke bazenzele sokusela ukuthi bathengise izinto emgwaqweni. And ngingakhangela iningi labantu abasemgwaqweni omama labantwana. Okusho ukuthi omama bayamele isithu bazibandele. So isikhathi sami sokuthi umama uyawethu enehlezi emdlini imekele ukudada ukuthi akuyezuma. Kaphela imali ezivela emsebenzini sezedlulesukuleziyana yakulezi nsuku isiyimpilo yemali bese kuqakathekile ukuthi uvukile ngabomama athi sike sigigigigine sizame ukuthi sivale isikhala ezivulwe nokufa komnotho wethu.
Siyananzelela ukuthi abesifazane abaningi bathengisa impahla ezijiyeneyo ezitaladini lapha, kungani bengenelisi ukuzinakekela?
Impahla ezijiyeneyo abesifazane esitaladini ayisiyo la mali. Uyafika njengekota mani kuthika kana esithenga sikhotheni ufithi umuntu ethengisa amajazi eyidola for two njalo ungakhangela udura esila la esiba lako ukuthi uma sithengisa ikhanya sithengisa into ezifananayo so kuza kuba kuwe wona uma thengisa ukuthi lidabaze linganani kuyokuthi idonse abantu babe bazodinga kuyo. So esikhathini eziningi akunamali abayenzayo ngoba into abadingisa ngabuthi angamatamati ilayini yonke angamatamati ngoda amagwezi ilayini yonke angamagwezi asise sisizile isikhathi yokuthi ibe-creative impahla zona ezizijabune ezibuyayo awubhesi ngazilungisa njani ukuthi nanxa umuntu engikhathana lana asikuwone vele isigqoko ibhathi usubelengisile ngikhanya akenze yethu kusaleke kanti into ye-creative ayino ama-resources ngawakho ukuthi senze khonokho bathi sekungasifathisa futhi lakho.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo olwela ilungelo labesifazana obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Umuma wezenotho uqhubeka usiyanganxele osokubangele ukuthi abanye bathi abezombusazwe abagoqela abakuhulumende labaphikisayo sebehlulekile. Abanye ngabathi lalabo ababekuhulumende womanyano labo kabatshengisanga ubuciko bokuhlenga ilizwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala oqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi endawonyelo saphethe isikhundla sikamongameli webandla le-MDC Renewal Team umnumzana Semsi Pepankomo onguye osungula lingxoxo.
Isikimela lesi esikiso si-right okuba yisikho ngu-driver nalapho esiqonda khona. Okuqakathekileyo yikutshintsha u-driver lokutshintsha i-direction lapho esiya khona. Now once kwenzakale lokho leli lizwe lizaba ilizwe elingaqalisa ukucathula. Now angikwazi-ke ukuthi angikholwa ukuthi ezomba ngazo zona izo ezehlulekileyo. Hayi, siphila ku-dictatorship eZimbabwe, kasiphili kwezombangazwe. Akula normal politics la, siphila ngokubuswa okunzima, okubuhlungu, okunyendezela abantu. So, angitsho, ngeke ngatsho mina ukuthi hayi, ngezombangazwe ezehlulekileyo. Kwehluleke i-military ZANU-PF, ngoba sihlobo sibuswa exactly ngendlela ababebusa ngayo. Arabe organizer ngaye abantu bengamagerilla beforce abantu bengopasi kuloke kunjalo akukajinji siya izinto zonke zine ngendlela yesisotha.
Ngiye kuwe baba Sibindi, ungathini wena ngembono ka baba uNkomo lapha, singathi kuyini okwehlulayo ngabantu kumbe ngumuntu yedwa?
Engakuthi ukuthi mina ngathi ababusayo abebandla leZANU-PF njengoba busebesejile for 35 years bekhona, kutsho ukuthi i-system yabo yiyo yenza zingahambi. Okwenza zingahambi njengoba sitsho kanye ngathi kulalwana ingqondo yokuthi abafisi ukuba nabalalele omunye umuntu lombono othini lowabo. Ukanti nxa sikhangela ilizwe kuze ilizwe i-governance system kuze sihambe kuhle, yafuna kube lalokho kuthiwa amapholisi amahle, abantu futhi besokuswa ne-tolerance ukuthi uze imivo yabantu, ukuthi ungakenzi ulutho uhambe ebantwini iyokhulumisana labo nabaletha imibono yabo. Kodwa ungananzela khathesi ilizwe esiphila kilo silabantu bona ababuswa njengoba uThembe sitsho abafuna kwenza intandawo, futhi intandawo ayisiwe liyani ekhanda ukuthi incedisa abantu kakhulu. Kuyindlela zabe bazisebenzisa ukuthi bona bahlale besezikhundleni bahlale bebusa, khonokho yokwenza ilizwe leli lise ngoba abalaleli abantu kanti ungakhanyela sikhuluma kanje abantu abaningi bayadube abalamsebenzi amakhampani avalwa nsuku zonke ngenxa yani ngenxa ye-governance system namapholisa angayisiwo ngakhangela kathi abantu bagcwele ezitaradini bezama ukuthengisa kwalabo kuthiwa amavenda. Abantu labana sithi bayafisa ukuba khona kuyindlela yokuthi abantu babhilisane, abantu bathele nzima. Kodwa ungakhangela futhi kathi labana abantu sekuthiwa basuswe, besuswa njalo bengahanjwa endaweni ezithile ngoba nxa ususa umuntu kufanele umhambe kwenye indawo. Kodwa futhi bayakhohlwa ukuthi izolo ngale yibo futhi abantu ekubalekwa lo-authorities yelana abantu bathengiselwa bangalo banga. Kuyajengisa sobala ukuthi silabantu abangathi abala-consistency abasebenzisa iindlela zokuthi bathandwe ngabantu ukuze bahlale besezikhundleni ngesikhathi ngesikhathi. Kodwa ungakhanya into abazenzayo iphine zibaphilise. Usikhanya lezikolo. Ezikolo lapha kubuhlungu kakhulu. Ungananzela kathi sesikhuluma ngabantwana abanye kade bekubhimu. Siyatshelwa kathi sithi ibhimu yakhona ayikho. So kutshoni lokuthi abantwana sebencithwa ilungelo lemfundo. Soke hayi ileli lizwe baba lapha kulobunzima iqiniso yikuthi aluba ukuthi inkosi iyangenela engxenye ke sithole abanye abantu abangabusa ilizwe izinto zingathinta.
Ye ngiphenduke kuwe baba Sipepa Nkomo, ungasitshela ukuthi labo abathi bona abezombusazwe behlulekile ngoba nanku siyabona kabafuni ukubambana ukuthi kube lebandla elilodwe eliqinileyo elizasusa iZANU PF. Ba ungathini kubo la?
Mina ngiyakunanzelela lokho ukubana kuliqiniso lokho. Ama-progressive opposition parties adinga ukubana kube le-broad coalition. Umanyano wabo, lanxa bengamanyananga bebemunye, kodwa ke bebe lenjongo inye eyokuthi bamanyane bakhiphe iZANU PF. I-MDC renewal, amanye ama-political parties la, ewodwa as individuals asingeke sisakhipha umdali seZANU PF kodwa ke singabambana come 2018 wonke la sibe lo one presidential candidate singaphikisani ezindaweni kuma constituencies sivumelane konke khonoko. Angithandabuzi ukuthi konke kuzakwenzakala, yikho okudingakalayo kathesi.
Umnumzana Sipepa Nkomo ngosaphethe isikhundla sikamongameli webandla le-MDC Renewal Team obexoxa endawonye lonobhala woqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umnumzana Ambrose Sibindi bebelo Chris Kande weStudio 7. Sokuyisikhathi sokubala incwadi elisithumela zona lina balaleli. Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi uGatsheni othi ngifisa ukwethula umbiko wami kubantu bakithi beZimbabwe ikakhulu laba abagijimisa izikhundla bengananzi impilo kaZulu abama-opposition parties. Ngiyalitshela bafowethu ukuthi nxa lingaqhubeka lokhe lisungula okungamaphathi kwenu kwezombusazwe kalisoze lafa lanqoba iZANU PF. Hlanganisani amakhanda limanyane ngoba thina abanye sesidiniwe ngohulumende kamgabe. Siye kuncwadi yesibili, umlaleli uthi salibonani basakazi bethu abahle, siyalibonga ngomsebenzi wenu omuhle kangaka. Lingakhathali ngoba siyalithanda kakhulu. Ngicela ukubingelela laba abalandelayo umama una reason lo no. Siyabonga mlaleli, singene kuncwadi yesithathu. Umelusi Moyo osekezi konyongolo uthi salibonani basakazi beStudio 7. Yebo mlaleli, uyaqhubeka uthi ngithanda ukulibonga ngomsebenzi eliwenzayo, inkosi ibe lana liqhubekele phambili ngoba liyasisiza kakhulu. Singene kuncwadi yokucina. Umlaleli othi uhlelo lwenu lumnandi, ngicela lingibulisele umama uMelda losisi uDoubt basewange. Lo Mark Ncube osechinoyi, ngingakhohlwa uSifazi kaShoko kobulawayo. Ngingathaba kakhulu lingayifunda incwadi yami, libe nesonto emnandi. Lisale kahle yimi uFrancis Ncube oseSouth Africa. Hayi siyabonga ke Francis. Lobani incwadi zenu balaleli sizazivala khonapha emsakazweni lisazise ngokwenzakalayo endaweni zenu kumbe libulise izihlobo labangane. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje isikhathi sesidliwe ngomangoyo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.